okukhona kanti ukuthi sesimzwile uChabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wemhlangano nale-CCC ngendlela abaphake ngayo ikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuzwa uChabangu sibili into uChabangu ayithoyo, into ayikhulumayo, lezi zathu azibethayo. Ngiqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazane olaye ozizwa elomlando ukuthi abe yingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguChabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe-serious bemlalele uChabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uChabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigaba thile kuphalamende lakulocal authority kucouncil. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiyaphuma amabizo ayiwona abantu abazancintisa kulolu khetho oludluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu onxa bechwayisisa kuyefica ukuthi hhayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka lapho, uzibani uselethe i-boyfriend yakhe wazoyifaka lapho, uzibani uselethe i-girlfriend yakhe wazoyifaka lapho. Akusahlonitshwa izifiso nezimiso zikaZulu, sokusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi ngilamandla, yimi engikhonyayo. Kuyamele ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority, kuyamele ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongelagazi lami, linganika umuntu engelabuhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabangu. Ngiqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician ale ngqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuzwa uChabangu ekhuluma, baningi abantu abamlandelayo uChabangu, baningi abantu abamsekelayo uChabangu entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu kanje, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yokuthi uma uChabangu esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiweka baphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhishwa umsebenzi uma kuyukuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabangu into lakayenzanga savuka mpunzana, yinto ayihlalele phansi wayicubungula engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.